Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Sisagaza, Mr. Washington, D.C.
Emsakazweni Studio 7 ngolwesine mhlaka 28 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
yini kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi loba nje sisekwenza iningi. Akhona amanye amazwe asizwela isikawu. Okujabulisa kakhulu yikuthi i-Afrika isebenzelana ndawonye namanye amazwe ukuze bencedane ukuthi bathuthukisane.
Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugcitshwe ngokulobelana izivumelwano ezimbalwa.
Kodwa nasikhangela emanyuziphepheni endaweni ezijeneyo sesizwile amanye amaminista ekhuluma nje besithe ama-NGOs afuna ukugenqula uhulumende, ama-NGOs awona izinto ezijeneyo. Ama-civil society organizations asebenza ukuthi avikele amalungelo abantu.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations sisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi ezedlula kancane amakhulu amabili zamadola eMelika i-$234 million yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala lumnyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano bemisebenzi ehlukeneyo phakathi kweZimbabwe leBotswana National Commission iBNC uphele namhlanje eHarare. Lumhlangano ugcitshwe ngokulobelana isivumelwano esengeze imali ebithenjiswe ngeleBotswana isuka kumapula azinkulungwane ezingamakhulu amahlanu isiya kubhiliyoni lamapula yokuphathisa intuthuko yeZimbabwe. UZulu weZimbabwe wamukele ngemibono ehlukeneyo udaba lokwengezwa kwesilinganiso semali ebolekwa nguhulumende ngoweBotswana isuka kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu amapula isiya kubhiliyoni. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
Iningi labantu liveze intokozo, kukanti abanye bathandabuza ukuthi kambe uhulumende uzalandela izithembiso lezibopho kulesi sivumelwano. EBotswana selithethe inyathelo lokwengeza imali eliyiboleka uhulumende weZimbabwe isuka kuzigidi ezingamakhulu amahlanu zamapula, 500 million pula isiya kubhiliyoni lamapula. Ekhuluma emhlanganweni nentatheli zindaba, umphathi ntambo wezokudlelana lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo uthe umongameli Mokgweetsi Masisi weleBotswana nomunye wakhe umongameli Emmerson Mnangagwa balobelana isivumelwano sokusebenzisana enhlangothini ezehlukeneyo zempilo eleBotswana lathembisa ukwengeza imali eliyiboleka eleZimbabwe. Ezinye izivumelwano zenziwe enhlangothini zomsebenzi kwezemigodi lokutholakala kukagesi eZimbabwe. Iningi likaZulu liveze injabulo ngalesi sivumelwane okugoqela umnumzana Jason Matugule isakhamuzi seHarare.
Hey mfowethu, yini kuyinto ejabulisayo kakhulu ukuthi loba nje sisekwenza iningi. Akhona amanye amazwe asizwela isikawu. Okujabulisa kakhulu yikuthi i-Afrika isebenzelana ndawonye namanye amazwe ukuze bencedisane ukuthi bathuthukisane. Njengabantu seke sithatheke sicabanga ukuthi mhlawumbe o-America nabo-Britain yibo bodwa abangasinceda, kukanti thina ngokwethu sisenelisa ukusebenza ndawonye ukuze sithuthukisane thina njenge-Afrika. I just hope ukuthi khona yinto nje ezaphumelela nokuthi yinto nje ezasebenza kuhle.
unkosazana Bethe Mlibe esinye njalo esakamusi Harare yena laye uncome kakhulu esivumelane esithi kuveza ukuthi uhulumende uyazama kodwa waphanga wamkhuthaza ukuthi alandele izithembiso zakhe.
Mina I think sibili kuyancomeka kakhulu okwenziwa nguhulumende. Ngithi kaqhubekele phambili esenza imisebenzi efana nale. Kodwa ngifuna ukukhuthaza njalo ukuthi uhulumende wethu alandele izinqumo lezithembiso abazenzayo zingapheleli nje emaphepheni, which means ukuthi kumele eyenze i-follow up kulokho konke abakwenzayo.
Omunye ophe umbono wakhe ongosakhulayo uTyson Mkhulu uthi yena usafuna ukuthi uhulumende achasise ukuthi imali izasebenza njani njalo izakuza iyimalini.
Hayi, uthi uncedo lwangkhona lolu aluzwakali ngoba thina sathi sisizwa okokuqala kwakuthiwa it's around $600 million uncedo lweBotswana, kanti sisizwa kuthiwa i-1 billion pula. So mina sengikhuluma iqiniso angikabikwazi ukuthi kunjani. Sesimelele uhulumende ukuthi la esichasisele ukuthi imali esinikwayo sinikwa iyimali njalo izasebenzana, plus vele hayi imali yangkhona sonke siyawazithayo sozincedele donke la ngamasela.
Umnumzana Trevor Nechikuni esinye njalo esakamusi Harare yena uthi uZulu kumele angabhangi ajabule kakhulu kodwa alinde kuze kuvezeke abakuthoyo.
So far sesisayine izinto eziningi kodwa izinto lokho zithiwa waste kwi-economy. Angazi ukuthi kahle kahle kufuze size sisayine izivumelwano ezinjani. Mina kimi vele lokhu sakuhlukananga lama mega deals ayehlala esayinwa ngumgabe kodwa lanamhlanje akula ukubambekayo esingathi umgabe wakwenza.
IZimbabwe sibe namathuba amaningi okulubena izivumelwano lokusebenzelana namanye amazwe ezithembisa ukuthuthukisa ilizwe kwezomnotho nakwezinye inhlangothi zempilo. Lawo amazwe asekalubenela izivumelwano ezithile lalo agoqela uRussia, China namanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isisole uhulumende isithi uyaqhubeka ngokuhlukuluza amagqwetha angamalunga ayo kanye labo bonke abalwela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Embikweni wethule lamhlanje linhlanganiso ithi ikhathazekile njalo ngokuhlukuluzwa kwabenhlanganiso ezizimeleyo kanye labodokotela abelapha abantu abalinyazwa ngamapholisa lamasotsha kulandela ukutshengisela kwenzakale ngozibandlela. Ngokunjalo, inhlanganiso le ixwayise uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo achiyane lokuhlukuluza abantu abakhankasela lawo malungelo. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso ezimeleyo eye-Habakkuk Trust umnumzana Dumisani Nkomo.
Ngibona kumqoka njalo kuqakathekile ukubana labo abalwela amalungelo abantu benikwe ithuba ukubana bakwenze khona lokho. Ngibona abasekeli amabandla ombangazwe kodwa basiza umuntu bengakhethi ukuthi uvela ngaphi, usupportani. I-constitution yeZimbabwe iyabavumela ukuthi benze njalo. So ngibona kuyinto enhle sibili abayikhulumileyo ngoba lapha bavikela amalungelo abantu bavikela amalungelo abo bonke bantu. Njalo khona lokhu abakwenzayo kukhona ku-constitution kusisekelo sombuso selizwe saseZimbabwe.
Uhulumende uyakulandula ukubana uyabahlukuluza abalwela amalungelo oluntu loZulu nje jikelele. Uthe ekhuluma umphathi ntambo obona ngezemithetho uziyambi emhlanganweni we-United Nations. Wathi yena uhulumende weZimbabwe usewahlonipha amalungelo oluntu ngokugcweleyo kodwa usuke ephanjaniswe ngabenhlanganiso ezizimeleyo abafana lani abasebenzelana lezitha zeZimbabwe emizameni yokugenqula umbuso kaMnangagwa. Uthini ngalokho?
Inhlanganiso ezimela amalungelo abantu azikho ukuze zigenqule uhulumende, zikhona ukuze zivikele amalungelo abantu. Amalungelo abantu akhona ku-constitution yaseZimbabwe, nxa sikhangela u-chapter 4 we-constitution kule-declaration of rights. soloko okwenziwa yilabo abavikela amalungelo into esemthethweni omkhulu waseZimbabwe, into ekhona esisekelweni sombuso. So akulunganga njalo akuqondanga ukuthi ama NGO kumbe inhlanganiso ezimele amalungelo abantu zifisa kumbe zimele ukugenqula uhulumende. Azikwenelisi khona lokhu, njalo azikho ukuze zikwenze khona lokho. Kodwa nxa sikhangela emanyuziphepheni ngendaweni ezijiyeneyo, sesizwile amanye amaminista ekhuluma nje esithi ama NGO afuna ukugenqula uhulumende, ama NGO awona izinto ezijiyeneyo. Ama civil society organization asebenza ukuze avikele amalungelo abantu. Imandate yama civil society organizations amaningi. Singakhethi ukuthi umuntu wangkhona ngoMDC, ngoZANU-PF, ngoZAPU, ngoNdu, ngoNde, ngoani, asikhethi.
Nxa uqathanisa indlela uhulumende kaMnangagwa aphatha ngayo indaba zamalungelo oluntu, le ndlela uhulumende kaMgabe abephatha ngayo, ungathi kulobubelo yini kathesi?
Wathi eqalisa sibili uhulumende omutsha kwaba ngani kuba ngcono ngoba bevumele imihlangano yokuninginingi. Kodwa nxa sikhangela nje ngabinyanga lezi eziyisihlupha ezidluleleyo, sokungathi sokungani sokuphosa kufanane, ikakhulu nxa sikhangela okwenzakala esozwe eHarare ngo-August lokhu kwenzakala ngoJanuwari, sokungathi kuyafanana nje lalokho kwakukhona embusweni wendulo.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Nkomo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eHabakuk Trust, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-United Nations isisungule uhlelo lokubuthanisa izigidi zamadola ezedlula kancane amakhulu amabili, $234 million, yokuphathisa uZulu weZimbabwe obhekane lendlala enkulu ngenxa yokungani kuhle kweZulu lonyaka. Unobhala obona ngenhlala kahle kaZulu lokubuthaniswa kwencedo, umnumzana Makhaloko osekwethekeleleni kweZimbabwe okwamanje ubikwa ehlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje behlaziya lolu daba. Ulokho uthi uze njengesithunywa se-United Nations ukuzoveza ukuzinikela kwale nhlanganiso ekuncedeni eZimbabwe ukulwisana lendlala ebangelwe ikungananga kahle kweZulu. Uqhubeke esithi wenelise ukuhlangana lomongameli wamazisa ngokuzinikela kwe-United Nations ukusebenzelana laye ekulwisaneni lendlala.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimhlotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku 13860 kilohertz.
Indwendwe zemota ezidinga amafutha ukuhambisa sezibonakala zizinde ukwedlula ezinye izikhathi emadolobheni amaningi elizweni lapho lawa mafutha esesilela kakhulu. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uhulumende ethembise ukutholakala kwawo lula kulandela ukukhwezwa kwentengo yawo ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngenyanga edluleyo okwabangela ukuthi kuqhamuke ukuthengisela. Intatheli zindaba eStudio 7 uGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu sokwenze abanini bezimota ezithwala uZulu bakhweze intengo yokuthwala abantu kusukusela ngomvulo wayona leyiviki. Intengo yokugada bayikhuphule ngoyo khala ngesikhathi eside abasiqeda befonela ukuthenga amafutha okwenza basebenze isikhathi esincane. Umango ongasuka eChitungwiza ruwa nothonu usibizela amadola amathathu, $3 ukuya eHarare, ukuthi emzini enjengeGlenora Glenville eminye eduzane nedolobho sezibizela amadola amabili isikhulumeli senhlanganiso emela izihambi ePassengers Association of Zimbabwe PAS umnumzana uBert Mafu uthi badanise kakhulu ukukhwezwa kwentengo yokugada osokubangela abanye behamba imango emide ngenyawo besiya emsebenzini.
Sina njengephasi yahlupheka kakhulu udabo luhlupha kakhulu sibili ngoba ekuqaleni anto yabona ukuthi ifuel yali yakhwela ithe isikhwelile uhulumende wangenela wafaka amazuko abamakhombi bayehlisa so kathesi uhlupho lwefuel futhi solubandle ukuthi amazuko lawo abe malutshwane then amakhombi lawo abe malutshwane lawo amalutshwane sekhwezi so isikhalazo sesingeze ukuthi uhulumende njalo kangenele futhi abone ukuthi kunakona i-fuel iyabuya ngobuningi bayo emagarajini itholisane kwenze ukuthi imota zingaba khona emgwaqweni intengo ziyabuya.
Uqhubeke ethi kulusizi ukuthi kulandela ukukhwezwa kwentengo yokuhambisa iningi labantu libonakala libanjwa ngamandla okuhamba ngenyawo ngoba bengelayo imali efunwa ngabezimota. Uqhubeke ethi njengenhlanganiso sebecabange ukuhlangana labakahulumende ukuze bancedisane ngendlela ezinganceda uZulu.
Uma stakeholders lapha sibe kakhulu kakhulu sibe sisakhangela ukuthi sibonane nabakhulu abe-ministry transport nabe-local government abayiwo aba-incharge so ihlelo lukaphumeleli kade besithende ukuzababona basinikeze sicebisane nabo then nabo ama-transport association laba ye bayazama kodwa-ke uzafumana ukuthi kunakhona abanikazi bamakhombi bavele bunamthetho wabo badinga imali nendlela zonke nxa kuthe kwavuleka isikhala sokuthi sokule shortage base bathuthuze baphezu so ngithemba ukuthi udubo lolu luzakwehla mna uhulumende kuthe wangenela
kodwa ingcethi zezombusazwe ezinjengomnumzana Thembisani Ntungagwa zithi inyathelo likahulumende lokuletha amabhasi ezupco ngemva kokuba kube lokutshengisela phezu kokukhweza kwentengo zohambo bese kusobala ukuthi akuze kulondolozeke okwesikhathi eside. Uqhubeke ethi le kwakuyindlela yokuncedisa uZulu kodwa yenziwa ngesiphangiphangi kungela mali eneleyo eyaqondane nalolu hlelo osokuphethe usimo esikhona manje.
Okokuqala izipho yayiparastatal ngama-80s up to engxenyeni singathi ngabo-90 yayiparastatal kwaba le-privatization ye-transport kwangena amakhombi izipho ezingene kathesi i-state i-budget ayikho kwenelisa ukuwenelisa izupho okwawotesa
kodwa uhulumende uqhubeke ethembisa uZulu ukuthi isimo siza kuba ngcono osokwenza abantu bangabi lethemba lokuthi kulamanyathelo amqotho ayenziwa nguhulumende. Ngempela viki edluleyo abahlangothi lokuhambisa ngempahla loZulu bethule umbiko wokuthi uZulu engakhathazeki ngoba ilizwe lilawo amafutha eneleyo kodwa uduwo belungokuthi bawasusa njani kwelo Mozambique esiza eZimbabwe. Umnumzana Andile Masukisa kamusiara uthi umbiko kahulumende uletha ithemba kodwa isimo siqhubeka sisonakala.
Imbiko leyo esizwa uhulumende nsuku lansuku ukuthi le nto izaguquka amboni kule nguquko ezayenzakalala kunini lokhu sitshela ukuthi amafutha azabuya isimo siyatshintsha lakathi sawulanguquka
kodwa ezinye ingcithi kezenoto zithi ukusela kwamafutha kunxenye ukuthi amabhanga akomakhelana kwele South Africa akade ethengisela ibhanga lesizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe RBZ idola lemeli asemise ukulithengisa yaleyo mali okuyikho sekwenze ukuthi ilizwe lehluleke ukuthenga amafutha ezimota kwamanye amazwe. Lokho kuza ngemva kokuba lawo mabhanga ejeziswa libhanga elikhulu leMelika elilomthetho owalisa amabhanga wonke ukuthi angathelisa imali yakwelemelika amabhanga asemazweni angalabudlelwano obuhle lalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguGibson Bebe.
Kuhlelo lwe-Life Talk lamhla kuhlelo asihluzeni bomama sixoxa ngokwenziwa ngabesifazane abakumabhizimusi kwinhlangothi ezithiyeneyo zempilo. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Izivumelwano esilobalane nguhulumende weZimbabwe loyeBotswana sezidale imibuzo ngemva kokwethulwa kwemibiko ehlukeneyo ngomongameli bamazwe omabili. uhulumende weZimbabwe ubethe imali le efika amadola ayizigidi ezingamakhulu ayisithupha uzayiphiwa nguhulumende wakweleBotswana, kodwa yena uhulumende wakweleBotswana ulwandule lokho esithi limali izaphiwa osomabhizimusi beBotswana abafuna ukwenza ibhizimusi eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Dlovu endawonye lentathela izindaba yakweleBotswana umnumzana Philani Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Okwenzakalayo ukuthi khona imali le ayiphumi kuhulumende weBotswana, ayiphumi kuhulumende weZimbabwe. Okwenzakalayo ukuthi izaphuma from amabhanga aweBotswana and izaba le ngesikhinto yakhona kuthiwa yi-guarantee. I-guarantee le izanikwa uhulumende weBotswana, okuthiwa yi-sovereign guarantee. In other words, i-guarantee yakhona is at i-level ye-government and not less than that. Okwenzakalayo ukuthi imali le is made available by the banks and then baza specify ukuthi ikhishwa njani. In this instance umama lo sesitshelile thina ukhona izabe ikhishwa only when i-company e-applyayo isenza ibhizimusi lapha eBotswana laseZimbabwe. If it is a cross-border business, that's when engasebenza khona. Company le must be company registered eBotswana. Uma i-company le iseZimbabwe kumele ibe in a joint venture. Imele ibisebenza together with the company elapha eBotswana. So into yakhona ukuthi bona bathi the advantage of into leyo ukuthi kuzave kubooster i-trade between the two countries, ngoba amabhizinisi aseBotswana leZimbabwe babethenga bethengiselana behlanganisa ingqondo zabo behlanganisa amanjalo and izimali lezi ziphuma emabhangeni aweBotswana ama-interest rate akhona are far lower than ama-commercial rates esiwaziyo. In fact, they are called ama-discount rates or concessional rates.
Hayi, Mnumzana Ndlovu, lina lizweni ngodaba lolu. Sike sabona amaphephandaba kahulumende lapha ekhuluma okunye okungana kusahambelani nalokhu esikuzwayo.
Ye, thina sesibala amaphephandaba kahulumende la aqamba amanga kwelakithi eZimbabwe lapha sezwe ukuthi sokutholakale ama-mega deals, umangameli welizwe uMnangagwa sekhulumisane eBotswana uhulumende, yikho ke sesibolekwa ke izimali ukuthi sivuse i-economy, bahlaba umkhosi kwangani sokumnandi sokuhle sokunjani. Kodwa ke thina esivele sisazi amaphephandaba kahulumende lezano-P F ungeza besithi into eluhlaza, thina sesizokwazi ukuthi kayeluhlaza ingaba mhlophe kumbe ingaba bomvu. Iqiniso kabalithandi likhatshana labo. Nanku sesivuka ke sesibona ke incwadi ebhalwe ke nguhulumende weBotswana ukuthi hayi kayithembisanga muntu imali, akula mali abazayikhipha bayinika iZimbabwe. Basakhulumisana nje nge-trade ukuthi bayimprove njani. Esiqeda ukuzwa nje ukuthi bandaye ukukhuluma ukuthi bakufuna ke ukuthi kube le improvement ku-trade between amazwe omabili iZimbabwe ke leBotswana. Akula mali ethenjisiwe ezangena elizweni.
Ye, Mnumzana Sibanda, ngokubona kwakho wena okwenzakalayo lokhu kunakho yini kuvuselela umnotho weZimbabwe nxa amankampani wona lawo okuthiwa azaphiwa imali engaya eZimbabwe?
Yabona indaba le othi ngifake kanje i-facility le mina umcabango lowo awuqalisi namhla. This idea yavela ngo-2009 abantu bahlala phansi bayivumelana bathi no asenzeni into le. At the time yayi 500 million pula which is about maybe 49 million US dollars or 48 million US dollars. And this thing ngehlulile ukuthi iqalise from that time. Abantu ama-ministers on both sides bahlala phansi baphikisana behlule ukhona bevumelane on angazi ngesinebethi ukuthi ama-risks, how to mitigate ama-risks. Kwakumele ukuthi nxa umhulumende weBotswana esithi mina ngizalinika i-guarantee izimali ezinazibabhadalwanga yimi ezabhadala, uhulumende weZimbabwe wamele thina mina ngizakibe i-guarantee ukhona amabhizimisi aphakathi kwe-facility leyo asiwathintshe, asiwahlukumezi ngendaba ze-indigenization, asiwathatheli nxa ukuthi ba-involved in-agriculture, asiwathatheli umhlabathi, asiwathintshe ukuthi they're protected. So even lakathesi, how far this arrangement can benefit the economy of Zimbabwe will depend on the political will on both sides. In the first place, it's not a very big amount. It's not a very big amount. It's an amount that it's 1 billion. It's 1 billion pula between two economies.
Mnumzana Ndlovu, wena ke ubona njani? Ubona ngani kuzaphumelela yini?
Ah, kasithembi, kasibona ukuthi kulento engaphumelela thina sesithemba ngokubona njengoTomas. Ikakhulu ngasikhangela kubandla leZimbabwe, lo hulumende wezangaphandle. Nasinanzelela eBotswana kakhulu into eli-exportayo, economy yalo i-based kuma diamonds. Singakhangela ukudla okuningi okusetshenziswayo eBotswana, they import, ba importa eSouth Africa. Sokungaba lula ngalathi sisala ama industry aqinileyo eZimbabwe, sisalima, si-exporte uchago, si-exporte ama-finished products, izinto eziningi ziye kuBotswana ngokungasebenza ngaleyo ndlela. Kodwa ke kathesi singakhangela ukuthi lathi singokhongozela, kasisela industry yethu, kasisalimi, sesizingela emaplazini lapha ulima khona amakhiwa, sesitshona sigamula izihlahla zizingela amabhalabhala. Yikho-ke kanye uboni mina isivumelwano sabo lesi ukuthi-ke singancedisa kathesi.
Alo ke ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sabandla le MDC ubexoxa endawonye lentathela izindaba yakwele Botswana umnumzana Philani Sibanda. Kwezemidlalo izikolo zezabelweni zeMandebeleni zikhuthazwa ukuba ziqakathekise umdlalo webasketball ukuze zingaqhubekeli phambili zibhuqwa ngeziphuma ngasenyakatho kwelizwe. Okuningi asikuzweni kwintatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Siphathamandla senhlanganiso ye-Lakers Foundation isikhumbuza uNdlovu ukuthi kuqakathekile ukuba izikolo zakwele Mandebeleni zihlale zidlala umdlalo webasketball ukuze zivale umkhandlu okhona phakathi kwazo leziphuma ngasenyakatho yelizwe. UNdlovu utsho lokhu ngemva kokuba izikolo ezivele ngasenyakatho yelizwe kuyizo ezingcobe kumncintiswano wamankazana kanye nowabafana kumidlalo yalo nyaka ye-Lakers Foundation Under 16 Tournament.
Esikunanzelelayo ukuthi izikolo zangale kubo Harare lakumashonaland ziqinile njalo ziyadlala ibasketball emnandi. Ukuthi izinga labo lingaphezulu okwedlula izikolo zanga. Thina njengeLakers sifuna silengqobe yokuthi singazama ukuthi sihlanganise abantu labo siba yenze lawo benanzelele izikolo zanga bazinanzelele ukuthi hayi igap play ekhona phakathi kwethu lezikolo zasentshonalanga kungabe kuyikuthi asisebenzi kakhulu kumbe asilasisekelo esiningi.
Imidlalo yeLakers Foundation Under 16 Tournament iqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo ngempela viki edlulileyo njalo iqembu leGirls High School elaseHarare yilo elinqobe kumncintiswano wamankazana kuthele Kutama High School yilo elinqobe kumncintiswano wabafana. Amankazana eGirls High anqobe usowabo abenkulumane High nge 36-27 kufinal kuthi iqembu leKutama High litshayele Mazowe High nge 36-32 kufinal. Imidlalo le ibiyingxenye yenhlelo zokuthakazelela ukufikisa iminyaka elithumi kwenhlanganiso ye-Lakers Foundation yonayisungulwe ngomnyaka ka-2009. Inhlanganiso ikhangelelwe ukuba iqhube njalo eminye imidlalo yabantwana abale minyaka engaphansi kwelithumi lantathu phakathi laphakathi komnyaka. Kuthi lapho umnyaka uzusiyafika komlindi uyacina iqoqe njalo imidlalo ezangenwa ngamaqembu avela kwamanye amazwe. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Awubuthele kancane womzulu Yenkiri sipa palaza, awutele kancane womzulu. Yenkiri sipa palaza, awutele kancane womzulu. Yenkiri sipa palaza, awutele kancane womzulu. Yenkiri sipa palaza. Bemalume, elu kandu jwala.
Akubuthele kancane mzukulu ngengikhiphe ibhabhalazi. Hayi, ibhabhalazi linthwele lindwalise kanzima ngolwesine kunje. Hayi ke silugciba ke uhlelo lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba. Umhlangano wokuqinisa ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana ugqitshiwe lamhlanje. Inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights sisole uhulumende sithi uyaqhubeka ukuhlukuluza amagqwetha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, salani ke ku-Live Talk.
Siyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.